I cannot confirm 100%, but in terms of saying that we have water, in terms of saying that we have water,
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa. Ungasela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumile?
Ingabe okungimangalisileyo ukuthi ezi-introducer wathi yena ubuye enteni not ukuthi ngumzukulu kuphela but ukuthi umsekeli kamongameli welizwe. So ukukhuluma khombana ukuthi ungakuintroducer kuthiwa hhayi u-vice president ophinde ebe ngumzukulu komabhikwa. So salokhu sabuzezisa ukuthi kanti ukuthi ngumzukulu kusukela ngathi iyangathi kodwa sekukhanya kuqina kwinto khona ukuthi kuthiwe ngumzukulu wakoma